Inhlanganiso yezitolo ezithengisa imithi, ePharmaceutical Association of Zimbabwe, ibhalele ikomiti yePhalamende ekhangele ngezempilakahle, icela ukuvunyelwa ukumiswa phambi kwayo ukuze yethule izikhalazo zayo. Sixoxe lomnumzana Sikhumbuzo Mpofu, umongameli osanda kutshiya isikhundla sokukhokhela iPharmacy Association of Zimbabwe.
Igap ebakhona, just fill the gap. That's our purpose. To fill the gap, kuphela ebakhona, xa imithi ingatholakala nguhulumente. Siyafuna, siyafisa kakhulu ukuthi imithi itholakale kakhulu izakazi ogogo, abantu abangenazimali la, imithi itholakale ezibhedlela. Xa isithe yaswelakala ezibhedlela, thina yikho to fill in a small gap, but the majority of our population emayitholi imithi yakwabo ezibhedlela. So sisebenza lohulumende vele. Ekuthini imuntu itholakale yisifiso sethu, because sifuna ukuthi ubhalele iloku sincwadi ukuthi hayi sivumelene sibuye lapha sizame ukubonisana ukuthi singathatha njani ukuhle udaba lolo lusikhathaza. Aso problem kahulumende kuphela, iproblem umuntu wonke.
Ekhuluma ngokuthi kungenzakalani nxa kungaswelakala imithi elizweni, uMpofu uthi kuyahlukuluza kakhulu ukuhamba imango emide, njalo eminye imithi eyabe ifunakala masinyane. Lokhu yikho okungenzakala nxa izitolo lezi zingavala.
Ufika emezina uyaduza, khanti umuntu oseharare wayethatha isikhathi ngayo nto efika emezina, khetha isikhathi ngayo nto efika eFrancistown. Isihlaba abaseduze isaba 200 kilometers kungcono, but is very expensive. Uthi ukuhamba ugade uselolini uyasenza i-14 carriage ukuhamba uphindaphinda. So ngithi sibona ngani uzabahlukuluza kakhulu abagulayo ukuthi baqine bethole imithi yabo. Funa imithi yabo itholakale khonapha nothi khatshana, itholakale kwabeZimbabwe and ngento engephansi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mbonisi Dube uthi ngabe uhulumende ukhanyela khonokho kulokuthi bethusele abantu kumbe bebabambe ngamandla ukuthengisa ngemali yakuleli.
Nokubona kwami bekuyikuthi abantu laba ngabe ba-addressa i-problem than ukuthi bafosa abantu ukuthi batshintshe ukutshaja ngeforex batshaje ngamabhoni. Into esizakuba yi-problem yikuthi abantu bazagula kade sibafe beswele ukuthi umuthi ingasekho ezibhedlela, ngoba abama-pharmacies basebengasela forex yokuthi bathenge imithi yangkhona.
UDalumuzi Mpofu ohlala koBulawayo uthi ilizwe lithenga yonke imithi ngemali yakwele Melika, njalo ilizwe livele alilamali.
Babathathela ama-lessence ukuthi kutheni lelo ilokuzeni lokho amaphisi lama-drugs laba kodwa anibakoda nge-forex. So yila bethengise ye-forex anti 1:1 yekela bengaze bebathathela ama-lyisensi kumbe bengaze bethini vele yonke ama-drugs afuna i-forex cards. Sina sila-forex cards imfeta silamali ibond nothi leyasomali le.
Ocubungula ezomnotho umnumzana Thamsanqa Mkandla uthi kuqakathekile ukuthi nxa kusenziwa amanyathela anjengala kukhangele ilizwe jikelele, lokuthi abantu beqale becabangisise umumo kuqala bengakaze bakhuluma lomphakathi.
Imithetho yebhizinisi vele ayihambelani lalokho okufuna ukwenzakala, ngoba awungeke wafaka umgoqo ebantwini ukuthi benze njani, bethengise njani. Isikhathi lesi sizosifuna i-command economy, sifuna ukuthi kusebenze ama-pure economic principles ayiwo azayenza ukuthi i-business iqhubekele phambili, njalo lalabo abaqalisa ama-business abo bebona ukuthi bayaqhubekela phambili ngemisebenzi yabo. Ungazama ukuthi uhlukumeze abantu ngendlela lokho abafuna ukwenza ngayo, kuyagcina sokusenza ukuthi amanye ama-business evalwe, njalo nxa ingavalwa abantu abayibo abadinga lolu sizo lwalawo amabhizinisi bagcina besiba sebunzimeni. And kulesi sikhathi sikhangele ukuthi impilakahle yabantu igcina isengozini, ngoba bagcina bengasatholi usizo, bengasatholi imithi.
Amakhampani athengisa imithi ami ngokuthi azaqhubekela phambili ethengisa ngemali yakwele Melika laloba nje isimo silokhu singakhanyi la esiya khona. Uzulu elizweni ulakho ukudubeka okuzwayo, ngoba ukuthola imali sekubophisa kodwa uhulumende engakunaki lokho. Uhulumende uqhubeka esithi idola leMelika lilingana lebond, kodwa yena engelayo le imali, okubangela ukuthi abantu bakhethe ukuzithengela emkambo wensitha okulicala njalo elizweni. osekudangalisa uZulu ukuthi yena lokho eholiswa ngemali yamabond angasela sisindo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile masuku.